de pele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-10 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Hayi, asineke sibathembe babukanti. Asitheni sibe ngoThomas, sizakholwa ngokubona.
Kodwa abamabandla aphikisayo bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba bengathembi ibandla leZANU-PF.
Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulensi lezimota zikahulumende, angithi abantu bakuvunyelwe ukuthi bazi.
Ibandla le-CCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi kakhulu eyamanzi ezingawatholiyo ngoba ehlala evaliwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Abraham Kabasa owake waba ngusibalukhulu wesigaba seManicaland obekwe ngomvulo emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ngesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Comrades and friends, the 2023 harmonized general elections are around the corner. As patriotic Zimbabweans, we must go out. We must go out in our numbers to vote in defense of the independence brought about by cadres such as Comrade Kabasa. As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence. We want peace before, during, and after the election period.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngicabanga ukuthi kuwona wonke ama-elections adlulileyo lokho akukhulumayo asiqala ukuzo. Yinkulumo avele bejayele ukuyikhuluma beza kodwa ukwenza kwehluke beze ngezinye indlela. Yebo kambe singakhohlwa ukuthi lamagama owakhuluma nje ekade elaphayana kwelaseNgilandi lapha kade beyogcoba khona inkosi yamaNgisi. Siyazi ukuthi emcimbini emkhulu efana nalena kuba khona iy'nkulumo eziba khona ezangasese, ezinye ezingasoze sizizwe bezikhuluma bezindaba, kodwa esikwaziyo ukuthi bamdonse ngendlela wona amangisi lawo ukuthi phela naye akayanga laphana nje elanda ukuya bukela akade kwenzi, kodwa naye uye laphana ngenhloso zokuthi ayodinga ukwakha ubudlelwano obukade bonakala phakathi kwalamazwe amabili nezekazi nje lonke lase-Europe. Bengabe bemdonse ngibonisa ngendlela ukuthi uma ufuna lokhu ukuthi kwenzeke, uma ufuna ubudlelwano kwethu bubuyele kokujwayelekileyo, kufanele ukhetho lube ngolukhululekileyo, kungabi nezikhibi. Lokho siyakwazi ukuthi kwenzakele, siyakwazi ukuthi bakukhulumile kuye, engabe lamagama ewakhipha ngalezo kuluma babenazo ezama ukuqinisekisa. Kodwa ke njengabantu beZimbabwe siyakwazi ukuthi izano akulona icembu ongalethemba ezikhathini ezifana nalezi, kakhulukazi nxa bebona ukuthi nanku umbuso uyabaphunyuka. Ayisilo cembu ongalethemba, sibonile eminyakeni eminingi edlulileyo kuyibo akade bebethekisa udlame ebantwini, besebenzisa amasosha, besebenzisa amaphoyisa, besebenzisa zonke izintambo ezesecurity yelizwe. So ke hayi, asingeke sibathembe babukandi, asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa wena ngokubona kwakho ngalokho sokwenzakele phambilini kokhetho, ubona ngani ukhetho lolu luzaba luthule na, kungaba lodlakela olwedlula olweminye iminyaka?
Ngokwami ukubona babukandi, ukhetho lolu luzafana nolunye osolwedlulile. Ukuthula asingeke sithi lukuzoba khona. Uma ubuka nje lokhu okunye okwenzakeleyo nakumnyaka nje yona le edlulileyo ukwandulela lona lolu khetho, indlela esibone kusetshenziswa ngayo ulaka, esibone kubotshwa ngayo ama-politician, ngingasebenzisa lapha uJob Skhala njengesibonelo, akusithembisi ukuthi lolu khetho luzahluka. Njalo akusithi sizathu sokuthi kungani sizothi thina luzohluka kwamanye ama-elections akenzeka ngaphambili. Futhi ke uma sibona indlela engathi iqembu leli likhulu eliphikisayo liza ngalo, ngibona ngathi akubanikeza ubuthongo abantu bezano PA. Iqembu engikhuluma ngalo yileli liholwa nguMongameli uThamisi, i-CCC. Indlela ongathi lifuna ukuza ngalo akubanikeza uphumula. Siyakwazi ukuthi ikhambi labo ke lokuthi banqobe ukhetho ukuthi bathele ukwesaba okukhulu ebantwini.
Hello ke ngumnomzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkomo,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo, ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela, ezokwakha kanye lokuthengwa kwezimota ezithwala izigulane ama-ambulance. Ibandla leli lithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kaZulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engaba isenziwa nguhulumende efana laleyo eyaxotshisa owayengumphathimtambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo umsebenzi. Umoyo waxotshwa nguMnangagwa esetheswa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwezinto zokusebenzisa ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into yokuqala ikuthi i-statutory instrument kayitshintshi umthetho ofakwe i-constitution or i-constitutional provision. Njalo ufanele ukuthi uvumelane le-constitution, uhluzwe i-parliamentary legal committee ukuthi umthetho lo awuqamuli yini amanye ama-provisions e-constitution. Konke lokho kwenziwa nguhulumende kutshengisa ukuthi abasafuni ukuthi abantu bazi silo mthetho eZimbabwe opha abantu ukuthi bavunyelwe u-accessa ukucubungula imithetho yonke lama-policies avela akhandwa nguhulumende.
Njengoba lilamalunga ephalamenti baba Mafa, kukhona yini eliza kwenza ngalolu daba?
Iphalamenti umsebenzi wayo oyisiqokoqela yikukhangela lokucubungula ukuthi i-executive ibamba njani, isebenzisa njani izimali zikahulumende. Yikho ke iparlamenti eqinileyo ilamandla ukunqabela izinto ezinjengalezi. Ngokusweleka kwenhlanhla, ibandla le-CCC okwamanje lilamamembers angu-17 singathi lithonsi elwandle, a drop in an ocean. Ngaze bakhulume njani, kufanana le nje ekhonkota indlovu, indlovu yabe kuyihambela. Enye injiza khonkrithi inyanga yabe kuyihambela. Siyazama kodwa khathesi asila mandla okuthi singayenzani ephalamenti. Singakhuluma kungabi le tshukuntshu, njalo sibona ngani kungabe iphalamenti le iyaphangisa ukudissolva, kube lama-election lapho i-CCC ezaba le-super majority ezakwenza ukuthi izinto ziguquke. Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani imali, uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulance lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi. Uma besakha izibhedlela, basakha ama-bridge, sebefuna ukuhuquluza ngoba sebesazi ukuthi isikhathi lapho ebesembusweni vele uzaphela. Libhiza elichatshayo eselikhaba lingayekeli ukunanzelela, lifa nabantu abaningi. Hatshi, sithi thina lokhu akukho ku-constitution, is unconstitutional. I-special instrument or any notice efakwa nguhulumende is not binding. Ayifanelanga ukuthi iguqule i-constitution. I-constitution ilo mthetho oguqula, le act ayiguqulwa yi-statutory instrument. Imbona ngani laba bantu sebeswele ukuthi bengenzani. Sithi mayuyu, asihambeni siyekwenza ama-election free and fair. I-CCC abantu sibazayifaka ngoba yiyo engenza ukuthi into zonke zibe sobala, zibe transparent, kube le-accountability.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Isikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Jaramba ubengabambeki ecingweni. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi eyamanzi ezingawatholiyo ngemfanelo ngoba ehlala evaliwe. Sixoxe lesiphathamandla sezakhamizi umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yes, sithola imibiko evela kwezinye izakhamizi kumawadi atshiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola ama-bills la evela kuBulawayo City Council abeqansile kakhulu kulalokho abakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyananzela nokuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavalwa lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngomawensuku ezithile ezimbili ezintathu. Abanye kwedlula khonapho kodwa bathi bona bakususa kanti kungani ama-bills eqansi. Njoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi zokukhona ukuthi i-billing system eBulawayo City Council kathesi ukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathi thina ngama-mistakes ayenzakalayo esingathi ubana bangelwa kuyini. Amahlandla athile i-council siyitshengisa lokhu, lamanye ama-bills siwaveza sile gcekeni siwathwala siwahambisa. And siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system wabona yelo hlupho ngoba amanye ama-bills ahambisa khona ngale bafike bakhangele babona i-mistake bayi-correct. So ke sokusiba le ngozi ukuthi Paul othethwele ibhili yakhe njalo phongo uyabhadala engazange adingisise kucouncil kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali ongafakani ngabazibhadala esilethemba lokuthi icouncil kufanele kulungiselwe ngoba sesizabatshela ngakho. Kodwa ukuthi ama-bills anjalo abuye ebantwini ngeqiniso sibili ukuthi i-billing system kufanele ucouncilor inanzelele aqondise khona okubonakala kiyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha, yikwehluleka umsebenzi kukamunicipal na?
Well, kulezigaba ezimbili eqinisweni bakhona abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale kodwa kuya kule sizathu yathola labantu abaningi bahlala endlini bebaningi kodwa sibili siyakuthi ukuthi uhluphe sibalale ukuthi abantu besebenzisa amanzi bebaningi kube leqiniso ukuthi asebenzile kudingakala kubala amamitha abenjalo abantu kufanele babhadale kodwa okukhathazayo lama bills asukaqanze abantu nxa sebesiya kukhansela bathola lama bills aqanze kakhulu endle bese kunazele ukuthi kule mistake yenzakale yiko okuhlupha khona sokusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi leqiniso lebilling system yekhansela abantu bese behlale sebekhonona bengela qiniso ukuthi ama bills abatholayo kambe ngama bills aqondileyo yini so ilihlupha esilalo kodwa ikhansela isikhathi esinye sesizaxokusala kodwa njengekhansela ezakhamizi ebhubhura ukuthi khona kuba kunanzele bakulungise and amabhilisi wathale bahambe bewalungise so esikujoyo ukuthi i-billing system yekhansela izafuna silukunanzelelwa iqondiswe iqalisa ngale muva okanye ama-hise bamaningi lanxa angathi nje ngathi ayehla kodwa alokhu esiba khona so sithi icouncil ayiwabambelaphi size sitho ukuthi engxenye amabhilisi angaka ebantwini icouncil ngaye yawakhangela amabhili wonke ukuthi le yabe ikhangele imali ephezulu engathi bayawasola bahle bawabambe bangathumele ebantwini bathume beyaze beqinisa ukuthi sebawakhorrekthile kumbe sebeziqinisa ukuthi lokho kusebhilini yikho so ikokuqade kulokuthi ama-mistakes angabe bonakale sefike ebantwini kokukhathazayo khonokho so-ke kusukhumayo sithi icouncil ukuthi ayiki amabhilisi lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangele njeizisebenzi ekhanzi wakhangele zihambe through zibonke le ingabi le nsolo bakudingisise ukuthi ilohlupho bani bayiqondise beyangabahambisa amabhilisi ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Bulawayo Progressive Resident Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omama abadabuka eZimbabwe bayalelwa ukuthi bahlolwe ezibhedlela abazithweleyo kwele South Africa lanxa umthetho usithi wonke umama okusimo lesi kumele ahlolwe ngabodokotela kungelani lokuthi uvela ngapi njalo ulamaphepha okuhlala lokusebenza okule okusemthethweni kumbe hatshi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomfelokazi kamuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena owayengumholi wevuyo leZipra owabhubha kwele Zambia ngomnyaka ka-1978. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bethembekayo, sanibonani ngokuhlukahlukana kwenu nonke othungameli osithembekile ogila sayidi fo udube nabanye nje engingabazi ngiyanibingelela ngomusa nangothandelela uNkulunkulu. Ngiyabonga mani ukuthi izile sekunomzamo obakhona la e-South Africa bekhulumela isizwe sakamthakazi, bekhulumela isizwe sasemandebeleni, bekhulumela isizwe sikamzukekazi futhi siyahlupheka nje eZimbabwe. Siphindene ngapha futhi emzansi nakho kasikhatheki kakhe siyahlukunyezwa futhi. Kodwa-ke uma sekuney'nkulumo ezinjengalezo zokuthi babacabangele babhekelele kuyinto enhle kakhulu. Ngiyabonga, ngiyabonga basakazi, ngiyabonga, ngiyabonga ubabumoya ngokuthi bakucabange leyo nto leyo fake ney'nkulumiswano ezinjalo. Bese ngincusa futhi ukuthi asibambaneni, asibambaneni emathiseleleni ezewolo, asibambaneni senzele into eyi-one. Ngiyabonga bambana senze into eyi-one mhlawumbe namavoti ethu angenza ukuthi iqembu leli elibusayo liphume. Ngiyathekisipha lishebele okhulumayo ngikholeka isizuko esizukulwane sakamazwi intakadube esedlule ngikhuluma ngendawo empumalanga kuyasisasa Afrika. Ngiyabonga
esalibonayo, salibonani ku-Studio 7. Siyabonga kakhulu, sibonga izinhlelo lisipha zona. Mele amigama ngu-Adolf Shaba kusezimbabwe kuphela ozobona umuntu ofanele ebe yi-presidential candidate okungumonzora esiyamelwa ngumadupe omunye ongu-presidential candidate wemiphathi ecourt. Laba ngabantu nje abazehlulekele ukumobilize abantu. Yebo kambe i-delimitation report ayikhohle kodwa bona into yokuthi election postpone khona bafuna izani ihlale embusweni kuze kube nini umondzoro yakubona ukuthi sokuphelile ngayo ngoba uhlulekile uhlulekile ukuthi kumobilize abantu ngisho namakhadijensi wehluleka just ukufilda amakhadijensi singasabali la mazero ozohamba ewathole
Studio 7 njani kodwa abasakazi abahle hhayi ngiyabona abanye bayakhuphukela zinhliziyo uma kuthiwa i-MRP ikhuluma ngokuthi amashona nambona nje bayazenzisa abafowethu uma bephonga ukukhuphukelela inhliziyo ngenxa yokuthi kuthiwa amashona uma sithi amashona siyawaza isiwo wonke amashona alengqondo embi i-system yezimbabwe isapota amashona kuyafana lakhona laphana kuqala izanu p f lweli uzibuse sasithi silwisana lamakhiwa ayengasamakhiwa wonke sasilwisana lawo amanye amakhiwa wasincedisa size sithole i-independence yethu kodwa amakhiwa kwakungawakwatisi uma sisithi silwisana lamakhiwa babesincedisa kunjalo ngoba i-system yakhona yayisekhenda amakhiwa layo ekwazi engumkhiwa ukuthi i-system le isekhenda thina kodwa kwakungamgwadisi waye amashona uma sebeyenza i-system yabe sekhenda bona uma sesithi amashona yiwarongo kube sokuthiwa silobandlululo zikuzenzisa lokho zikuzenzisa bakhona abakuncengayo kumbe kuzanu p f abatsho njalo siyazi mhlopho ukuthi asibo bonke amashona abanjalo but i-system yiyesekhenda amashona siyazi silobuhlobo lamashona lami ngikhuluma nginje umna wami uthethwe lishona kodwa lokhu akuniki manhlono ukuthi ngithi bafowethu alisiphathi kahle laba abakukwateli lokhu kodwa amandebele la akwata sesithi siyenzisa i-tribalism bayazenzisa
molweni esitudo vo ndebele molweni esitudo muhle umsebenzini wenzayo ukusiphathela indaba zasezimu sinimamele silapha e-South Africa ke thina sisilapha e-Eastern Cape sinimamele siyahamba nani ayiwisha izimu ingakhululeka ka kube kuhle siyanibulela ngomsebenzeni wenzayo ngu-Engine Garden inkosi ekhaya Eastern Cape ndingumxhosa ndithetha isixhosa kodwa ndihamba nani
eli njani basakazi nabalaleli lonke uyazi ukuthi kusisikhathi sezwa abantu abaneni laba ku-Studio 7 bathi hey i-tribalist akayifuneki uyazi ukuthi asikhuluma abantu abadeke e-South Africa asikhuluma abantu abasemazweni ophonga ukukhuluma nje kuphela into ongayiboni thina sifuna abantu abakhuluma into abayibona abasezimbabwe lapha abasemathebuleni labasemashonaleni yazi ma umuntu osemathebuleleni uhlala phansi ukhangele isimo esilapha nezimbabwe ukuthi uhamba kanjani mina ngiyala ukuthi iparty eya ekhokhelwa umuntu wasemathebuleni ingakhankasa iHarare nyala lokumtshabe ngamtshaya lo muntu nyala so umuntu wetribalist kunabombane ngoba ayeharare wonke avunyele ukuthi ezokhampeni emathebuleleni kuchamisa siyamvumela umnankakho uyavunyelwa omuzi labonkeavule kahava umqondisi kwaphana ma ethi ya campaign emashonaleni ngibona ukuthi uzabuya bebenzeni kumbe any party esibangelize ubona bengayi khona kati emashonaleni bebe bethi ba ama-national party kodwa akulanto abazayithula khona emashonaleni ha madodi i-tribalist akula tribalist emathini i-tribalist kunani emashonaleni ngaba kita kula tribalist
Studio 7 ndivuka njani sihlobo ndivuka njani bangane ngezindawo hayi ngiyalibingelela mina ngegama lenkosi amen bantu bakithi bathakwaza bahle bathwakaza bahle kulabanye bakithi abalokhu bengazi ukuthi umthwakazi kuyini kulo jaha lapha ke ngidlalela i-audio yakhe othi abantu bakamthwakazi bake bame kancane awu bakithi jayele banzi hayi usesebunyameni jayele banzi akuzame ukuthi ujoyine imthwakazi phose ungalungelwa ende bengilalele lamazwi akho ukuthi hayi ulinguni sibili kodwa ke awukazi lutho joyina umthwakazi usesemasinyane jayele banzi ye hayi ngiyabonga vuka mthwakazi vuka abantu ngobani abantu yithi abantu qobo phambili nge-MRP ngiyabonga nguzikode khonale kwelasebotswana amen
kumhlelele hayi asihlaziyeni madoda asihlaziyeni abantu basithathaphi isibindi esingaka sokuthatha ilizwe befake esikhwameni belenze labo bebodwa now into nje ngizama ukuthi siyikhulume lapha mani amadoda abantu bakithi nabo mama nabantwana konke ye mina into engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento eyiwani kanti vele ilizwe leliyana ngeliyabo bani kanti amashona lamandebele babe bangani ngamagugurawundi babe bangani it's not true in brief izanu yayifuna ukwenza i-one party state isazi ukuthi kule zaphu izaphu 90% kwakungamashona kulo Joshua Nkomo so akula Joshua Nkomo athengisayo uJoshua Nkomo was a national leader now into engizama ukuthi ngichazele abantu ukuthi wena ma wawungekho phakathi kwakho mina ngangiphakathi kwakho nyakwazi njalo ungangibuzi ukuthi why ngisegoli ngabalekele izanu 1986 befuna ukungibulala because mina ngini ngiyizaphu I'm opposing izanu so impi ekwakuliwa laphana ngegugurawundi kwaba igorele amasimba ebanu that was 1980 ngekwakuyakhe kwaba igorele legugurawundi ngo 1982 babedinga amagama amalokuze nakhona so ke igugurawundi kwakuthiwa izogugura bani izaphu ngoba izaphu injani izaphu ivele beyibona ukuthi le popularity eningi okwedlula izanu so into engiyithoyo ukuthi please we mustn't fight the tribal asilweni lento ukuthi who is the bad person emhlabeni eZimbabwe izanu PF not yonke lento esikhuluma ngayo lokuthi amandebela amashona this is unfound impi ezaliwa ingawinwa ngaphandle kokuthi wena ma usuyalanda indaba kamzilikazi ukuthi umzilikazi uthiwa athatha inkomo zamashona mina ngangekho anzanga kubona lokhu so we mustn't fight tribal let's fight the real thing ukuthi ngamavoti asikhipheni izanu kuphela lokho okuningi mina angibona is an unfounded story akuyindawo thank you very much bye bye Thixo anibusise siyabonga
yes Studio 7 Studio 7 ngitshona njena Studio 7 hayi thina siyathola Studio 7 kanti
ngizele ngihlale phezu kodaba Studio 7 kanti laba abantu bona laba abatshontshe imali bona uhulumeni omnankakho lapo babangelwa yini baboshwa ngobani bona baboshwa ngobani umthetho nawo kumele uphela ungakhethi ma umuntu ehona vele umshaye kanjalo kusebenza imvalo yomthetho hayi ukuthi uthiwa bona azelokhu bebopha abanye bona beshiya ngaphandle nawo banegcala bayatshontsha ibhola
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika idale lejuri lesigaba seNew York lithole umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli wele Melika elecala lokuhlukuluza ngezamacansi unkosikazi E. Jean Carroll. Ngalokho wahlawuliswa imali eyizigidi ezinhlanu i-$5 million. Okuningi ngodaba lolu asiluzweni kungxoxo esenze lo mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe.
Ngoba isikhathi sakhona sikhanya sisiside sibili ngoba sokungaphose kuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokho. Yiko lapha ama-lawyers ka-Trump abefisa ukuthi ahlale khonapho. Kodwa ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lwana umama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho ongathi bafuna ukumehlisa isithunzi. Bekukhanya ukuthi hayi into yangikhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga kodwa ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umamalwane wema sibili kwabonakala ukuthi umi yikho ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besitsho njalo kakhulu kakhulu ukuthi ngikubona lapha uTrump besengathi wehluleka ukuthi abone ukuthi umamalwane nguye owayelaye empikitsheni laphana so ngase ngibona ngathi lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge yikho ke akangimangali nxa ngisizokuthosa kumele ukuthi ambhadale lwana umama
manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba ukuthi ancintise kukhetho oluzayo
lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncintisa hayi ngibona ngathi le ingaba indaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa manga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi noba mina ngangena lapha ku-Main Street ngifike ndubule umuntu awele phansi afe. Ngiyabe lokhu ngilabo futhi abantu bambona ba. Abasoze babone ukuthi ngidubule umuntu la. Baloke benjalo laba abamlandelayo. Le ndaba mbona ngathi indaba encane kubo. Babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Engibona ngathi kuzamhlupha nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le eGeorgia kumbe le eyokusithi esesuka eWhite House asuke lamaphepha la angaqakathekileyo i-secret information leyana. Mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazoneze ezintathu lapho mbona ngathi engxenye kungamkhathaza lokuthi ancindise ekhethweni.
Siyabonga mnumzana Mthombeni, igama ngu Chris Gande, sibane njalo kusasa.